So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 31 Zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala komfanekiso wevidiyo otshengisa ebhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho.
Esinazelelayo nje ukuthi izano yona ngokwayo ibhizi thina siyavalelwa ukubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho.
LeZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare ekhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu.
Sina sibona ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita iZimbabwe as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism.
Ezinye izakhamizi zesiqinti sakwele Botswana esithiwa Dudume esiduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala ngabadabuka eZimbabwe.
Sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala kuyaba yiludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamnumzana Phati Janda owake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezokulima ibotshiwe izolo ngemva kokusabalala kumfanekiso wevidiyo otshengisa ibhaxabula izisebenzi zeplazi lakhe ngoswazi. Kodwa uPhati Janda Jr. oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amane 40 ubikwa emiswe emthethwandaba kodwa wahle waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. UJanda yena ubikwa esithi utshaye izisebenzi zakhe ezintathu ezibalisa besifazane ngoba zintshontshe amasaka amagwili eplazini lakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho, izakhamizi zesigaba seMatabeleland South zithi umumo mubi kakhulu ngoba abantu bayethuselwa behlukuluzwa phambilini kokhetho. Isigaba seMatabeleland South silama constituency alichumi lantathu athathwa libandla leZANU PF ngaphandle kwesisodwa eseGwanda Central esaya kuMDC Alliance kukhetho lomnyaka ka-2018. Ingcweti kwezombusazwe zithi kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo yena othi umumo mubi kakhulu esigabeni lesi.
Baba Gandhi injani vingelele labalaleli. Baba Gandhi kulungiselela ukhetho luseduze njengokutsho kwabo abayiba bhekenezo khetho ukuthi singakhethweni ngabo July khona lapho. Ngasibheka isikhathi okulungiselela sithina siqala ukulungiselela ukhetho sikhuluma ngendaba yekhetho ebantwini from last year. Ni abantu bamelele ukhetho ngoba sebedini ngasinanzelela idelay esesithola phezu kokulungiswa indaba yeziqinti. Sibona ngani izano ineplan yokuthi nxa isikhathi sesifikile waphonga ukuthi ukhetho solufikile bengafuni ukubana abantu baqale ukukhampena ngoba kunje nxa sinanzelela eMatabeleland South akasikabi kwazi kahle ukuthi ama conference kulahleka kangakanani ngoba sibe sizwa just for a proposal kuthiwa khona siluze i1 khona manje abantu abawazi lokuthi kuhamba njani even indaba yama ward yendlela abayenze ngakho abantu bazotravel nxa kungaba kuzohamba kanjalo ba travel for 8k 10k besiya kulapha abavotela khona engunanzelele yiko ukuthi abantu bona ba ready ngokhetho abantu sebedini babakade noma nini ukhetho lungaba khona esinazelelayo nje ukuthi izano iqalile yona ngokwayo ibhizi thina siyavalela kubana sikhulume labantu noma ungayenza umhlangano private ekhaya lakho ukukhuluma labantu kusokuthiwa awusahambanga awusayenzanga ngokomthetho kusho ukuthi ngezinye indlela ene sebesiza nge-violence ngoba hayi kunzima ku-ground
manje lona ukhetho oluzayo libona ungani luzaqutshwa ngemfanelo na
babagandi ukhetho oluzayo angeke luqhutshwe ngemfanelo ngoba already sokungama-problems amaningi kakhulu uthi nxa i-voters roll kasinayo nxa uthi uyananzelela uzobe kutshela ukuthi abantu abasendana engaka bangaka kodwa kule mizi emakhaya emawadini thule ukuthi kule wadi elabantu abangafiki le 2000 uzokuthenda endaweni engakule labantu abayi 2000 izekhe lo ekukhulumayo i-village thule ukuthi ile mizi less than 20 but uzokuthi labantu abayi 1500 so kubonisa ukuthi vele kasoze lwakhulule kukhetho kodwa sizama ngamandla wonke even njengoba manje silokhe register abantu ukuthi noma sebeqalile ukulungisela indaba we-rigging noma kanjani abantu baZimbabwe sebedini so ukhetho oluzayo asoze likhululeke ngoba i-violence siqalile lapho sihamba khona sikhanjwa kuphela sihlukunyezwa so ngibona ukuthi ukhetho asoze lwakhululeka kodwa ngeke sidele ngoba akula esizakwenza ngaphandle ukuthi sizikhulule njengobana esitsho ukuthi iZimbabwe yakhiwa ngabahlali beZimbabwe nathi ithi khona ezi-CCC abantu beZimbabwe bonke ama-citizen kungcono sizikhulula njani kumele sivote ngobuningi sirejiste ngobuningi njengoba sirejista sivote ngobuningi siphinde siwine kakhulu
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South
Asambeni matuta siyovota
Asambeni matuta siyovota sivote lenkulu
Asambeni matuta siyovota
eZimbabwe likhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokuthuthukisa ilizwe lomongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ofike izolo eHarare njalo ukhangelelwe ukuba selizweni okwamalanga amathathu uhulumende weZimbabwe uthi luqakathekile kakhulu uhambo luka Lukashenko lanxa abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo besithi ilizwe lakhe liyephula ilungelo loluntu njengeleZimbabwe njalo omongameli bobabili ngontando kayiphikiswa ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters
Kina sibone ngani ama bilateral relations between Zimbabwe namanye ama countries aya benefita iZimbabwe as long as i relationship yakhona ingekho leyo colonialism kumbe imperialism and njalo sike sezwa ukuthi eBelarus akula political party ephethe kwamanje u president lo ovakajikileyo ukhokhela i association and sike sezwa i association le city funa ukukho veta into a political party and sesike samuzwa yena sithi hayi kasoze ebayalisi njalo kasoze ebe against it so on that sibone ngani hayi uyalalela abantu bakhe so thina ikuthi eZimbabwe sisebenzisa imeasurement ye America ye Britain ukuze si define ubuhle kumbe ububi be government whether ni government yakithi government yamanye amazwe sisebenzisa amehlo amazwe lawa America, Australia, and Canada and so on. Kufuze sizidefinele thina as amaZimbabweans. Njalo akhona ama political parties eZimbabwe angavumeli abantu ukuthi beforme ama structures, angavumeli abantu ukuthi bekhethwele, angavumeli abantu ukuthi bebe political party. Siyakhangela nxa sikhangela OCCC abayala ukuthi abantu beku Congress. So I difference yakhona ayikhatshana kakhulu ngoba nxa kuyukuthi sijaja that way, then it means ukuthi loo ndoda olalela abantu bakhe abathi bafuna ukutshintsha i-organization yabo yibo-political party esithi ngaso zibeyali, then sesicompare labo OCCC, hayi sibone ngani yena u-more democratic than amadoda lawo.
Abanye bayamsola lo umongameli bathi ngontando kayiphikiswa njalo kananzi amalungelo oluntu. Kambe lokho kungaphathisa ele Zimbabwe kumbe kungalibuyisela emuva njengoba lo umongameli Mnangagwa laye abanye besithi kalaleli intando kaZulu.
Angeze ngatsho ukuthi i-relationship yabo iminjani, kodwa engikwaziyo ukuthi as long as it is beneficial to iZimbabwe, hayi asila problem lakho lokho thina ez-EFF Zimbabwe. And as I have said, ukuthi a relation between Belarus and Zimbabwe, those are not personal relationships. Those are bilateral relationships that were started around 1992. And saze sabona ubaba John Nkomo esiyavakatsha khona ngani. And ama bilateral relations lawa akhanya ayakhula ayaphambi, njalo akhanya asibenefita njengelizwe. So kufuze sikhangelisise kuhle ukuthi kade what are the benefits singakagijimeli entweni ezimbi, singakhangeli nge-negativity everything. Kufuze sibe constructive, sithi ngasicriticize sile information etsho ukuthi hayi kuphambaniseke lapha lalapha. So thina be-EFF sitshaya ngento okuthiwa i-superior logic, and you must know ukuthi thina i-EFF vele imi ne-Russia, i-Belarus imi ne-Russia. Abantu abasupporta ye-Ukraine yibo abathethisa i-Belarus kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7. Ezinye izakhamizi zesiqindi seDudume kwele Botswana esiseduze lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukubulala besethesa abadabuka eZimbabwe umlando wokudala lawo macala, iningi labo eliqhatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emaplazini. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube esipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Abahlala emangweni weDudume bathi sokulamacala amaningi adalwa ngabantu abachapha umncele bevela eZimbabwe bebesebebaleka bephindela kibo ekhaya. IDudume igoqela imizi embalwa ethi Mayitengwe, Nkangesi neTelesibhina, zona eseduze lomncele weZimbabwe. Usiba lukhulu amapholisa eDudume umnuzana Kabo Batirwang utshele intatheli izindaba othi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti. Uthi kulamacala okubulala asanda kudalwa alokhu engaxazululwa konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe. Uthi iningi ilabe eZimbabwe litholakala eDudume ngelisebenza ungekho emthethweni, njalo kuba nzima ukuthi amapholisa axhumane labo uma sebedale amacala. Kubikwa iningi liphanga lichaphe umngcele libuyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungelandlela yokuthi amapholisa angalandela njani umzila wabo. AbeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka komisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo.
Imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa, ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakho eduzanda lawo macala, kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana, kuyaba ludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlala eHaburoni othi kumele abantu bezame ukuzibamba, ungangcolisi igama leningi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana.
ngekuthi zonile mvunyi noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulomuntu oyedwa nje ulebizo laseZimbabwe ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile kuba lihlazo njalo abantu bacina besikhangeleka sonke ngazathi singamasela basikhangela ngelihle lifana naye
ocubungela ngezombusazo umzana efihle lancube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe
indlala lokuswelakala kwemisebenzi okubangwa yokubuswa kabi kwelizwe yikho kubanga ukuthi abantu baye kwamanye amazwe ngalesi sikhathi ke sikhuluma ngalabo abaya eBotswana bafike khona benze izinto ezingathembakalanga njengokutshontsha lobunye ubugebengu babalekele kwelaseZimbabwe nxa ungalungisanga ipolitiki kakusoze kulungeze umnotho nxa zingalunganga ezomnotho asoze kuphela ubugebengu lobe sibabona ukukhulunywa ngabo eBotswana
uNcube uthele eBotswana kumele liphathisane leZimbabwe ukuthi kubuyiselwe isimo somnotho endleleni ukuze ungabi lodubo lwabantu abachapha imincele kuyadala amacala
uTswana ifanele incedise ukuthi kulungiswe ipolitiki eZimbabwe ukuze kulunge ezomnotho zenze ukuthi kungabi lobugebengu kuleli yalizwe kodwa bangancedisana leZimbabwe ekuthini iqhubeke ibusa kabi ngalindlela akusoze kuphele lokho abakhala ngakho indlela yokulungisa ikulungisa ezepolitiki umnotho ulunge ngokunjalo leBotswana ihlale kahle izahlala kahle nqa abantu beZimbabwe labo sebehlezi kahle
ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi eZimbabwe inengi lisithola lichapha umncele lisiya amazwe afana leBotswana kanye leSouth Africa abeZimbabwe bazithola begcona ukuthi badala amacala kukanti njalo babhekane lenzondane ukuthi bathathela izalwane imisebenzi inengi labaphumela phandle kwelizwe alancwadi zokungena kulawo mazwe ngakho kuba nzima othaba umthetho bazi indlela zabo ngingumqondisi Dube endaba zeStudio 7 ngisabron kwele eBotswana
Siyabonga Mqondisi Dube okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amanzi edamu leKariba asenganeno kulandela ukuna kuhle kwezulu kwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kuyathembisa ukuthi amandla kagetsi asezavalwa okwesikhatshana esifitshane kula lokhu obekusenzakala, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umgcinisihlalo wekhomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba usethwalise nzima amakhomishina awala ukusayina ugwalo lwe-delimitation olwaqhutshelwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela kuStudio 7 abaphathi hlelo kanye labalaleli ngezindawo la elikhona salibonani ngumagolide okhulumayo bathi umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni silama teachers kulesi sikolo abathathu abafundisa eprime abakhuluma isishona kanti last year sike sayizwa indaba mayiphuma khona lana kuStudio 7 ukuthi umnyaka mawuqala akuvumelekelanga ukuthi uteacher ahambe yofundisa esikolo seprimary ma engazi ulimi lwala kuleyo ndawo uteacher ka two, uteacher ka grade 5, uteacher ka grade 6, bonke labo bakhuluma isisho. Umntwana usuka ku grade 1 bamfundise azazi iziqa labonkamisa labongwaqa. Mayifika ku grade 2 kuyaphela konke ngoba lo teacher loyo akazi lutho ngesindebele. Mayesefile akasaphinde avuke umntwana ngoba umntwana mawumfundisa uhlanganisa i mother tongue yakhe lo limi lwasemzini. Konke lokho abantu bethu abangakutholi. Sicela lisizo bo mthwakazi omuhle. Ngafi vuka
mthwakazi linjani ku studio 7 ngezwe lapha kuthiwa ebhinga umnyaka ka 2018 iZANU-PF yathola around ngayo 10,000 ngibelithenga 10,000 iCCC yathola 18,000 manje 2023 kungabuya umthwakazi la ushare thole 9,000 iCCC la ithole 9,000 iZANU-PF isithola 10,000 kanibona ukuthi sesinikeza iZANU-PF amandla kungani kanti ama opposition party lawa engahlali phansi ahlangane kuyenze kumbe umanyano ukuthi bazashayana ukuthi hayi wena MRP uza contesta endaweni enje wena CCC u contesta endaweni enje beshayane nje benikazana kube kuhle hayi lokho abafuna ukukwenza uku divide ama vote lo
livuka kanjani balaleli be studio 7 livuswa ngihlanhla mahlanga osebutswana e Francis Town gate e fletini lapha ekhaya lapho ngizalwa khona elupane esigabeni semalungu uvusa umama lapha nanhlanhla lonkomo ara Jane, unkosikazi wakho Priska Nkomo, lomdala uNdevulo Sathulane, lomalume uMpholo Ngwenya, uJabulani Ngwenya, laba kobabazala kwana Mdumisi laphana, loNdlovuma Joyana laphana, ngithi seliqedile ukulima yini, kukhangeleka kunjani lonyaka savuna yini, ngithi ngiyabonga yimi osobhukwenu wemalunku lapho uMhlanhla Mahlangu, isale ngomusa wenkosi, amen.
Sanibonani mahlaba ezulu, balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwowo kwelase-Plumtree, kodwa ngikhuluma manje ngilapha emzini omkhulu wase-Diepsloot kwelase-South Africa, uKhanyani Ncube. Bakithi ngithanda nje ukuphawula nje indaba nje encanyana nje lapho ukuthi ngibe lombuzo nyana othile ukuthi kanti kuleli lizwe lethu bakithi laseZimbabwe ukuhlangana nje kwabantu belungisa izindaba zabo sokulicala yini na, ngoba ngibona abantu bebotshwa buthaphuthaphu ikakhulu laba okuthiwa ngabamabandla laphikisayo okuyukuthi ama-opposition parties. Bakithi kunzima bakithi kulomhlaba esiphila sikuwo ngaphansi kwemibuso le abantu abayivotelayo abayinika amandla kuba ibaphathe. So ayi bakithi, njengoba nje kusiza ukhetho oluzayo bakithi, abantu kabavote kakhulu ngokunazelela ukuthi befake umbuso ozabasiza ngakusasa, ubalungisele ikusasa labo okuyikuthi yi-future. Angibonge bantu bakithi, amen kuleyo ndawo.
Yebo, Studio 7 onke linjani khona ngapho? Hayi sitaba isinzela khona lisinika lo nambe ngilapha kulobaba lo kuthiwa ngumavaza lo ohlala eCanada buhlala ngapho. Umavaza lo uzenza owenze kanti uZimbabwe engaboni ukuthi kuzala eZimbabwe, yathi kule ufumo akana kubhela luzenza lokhu yenza lo kungapho kwizinto kwakhona. Nxa kuthi izinto ziye ebantwini kazitshengiswa abantu, so nxa izinto zingaze zibuye zisuka zithathwe ngabakhulu ngabiphathi bazisa ngaphi izinto ezizencedisiliswa. So wena Mavaza uhlala kuhle eCanada yakho le ungabotshela abantu into engasebenziyo, dlani imali yakho lo oyidlayo, abantwana badubeka eZimbabwe uyehluleka spirit dlani udla imali yakho khona ngapho ungabo sikhulumela into ezingekho lapho eZimbabwe. Impela luzingancida yanceda kwaziwa nguwe lokhu, yikho bekhuluma ukuthi kuthathwa yini abakhulu. Cela usixolele, dlana kuhle imali yakho ngapho.
Studio 7 salibonani. Ngibulisa nje kumagumbini amanomhlaba zonke iy'ngane zikankulunkulu, ngibulisa. Nginenkinga mina kahle kahle ngiphila nendiweni, ngibuya elupane ekhaya, ngibuya elupane ejibaji ekhaya lapha. Ubaba wami wayelisosha wathuna ngo-96, umama wami yena wathuna ngo-92. So ubaba uthe tshona amabhuku azange sawathola thina amabhuku okuthi ukwazi ukuyaklenywa imali zakhe zokuba lisosha. So asizitholanga amabhuku lana siwatholanga, so singatholanga, azange sathola even isenti kuleyo mali yakhe wafanele sinjani siyithole. Kodwa sasibancane lathi ngesikhathi imali ziphuma, kwakungala muntu oweza khona ukusimela endabeni zethu, kwakungala muntu owayekhona ukuthi esimela, ngoba laba abanye babomncane babomdala babekhona bona, kodwa azange baba le ndaba ukuthi beyilandelele into le. So kodwa mina esami isifiso ngifisa ukuba ngumlimi, ngoba ubaba wayengumlimisi vele. So esami isifiso ngifisa ukuba yini? Ukuba ngumlimi. So angazi ukuthi ngingahamba kwiphi department lapho abangangisiza khona ngendaba enjalo, angazi. So ngicela usizo Studio 7 luhlabe lulawule.
Sanibonani Studio 7, siyabulisa futhi ngibuya kuphinde futhi ngithema congratulations. Siyabonga ukukwanisa i-20 years, kodwa-ke hhayi ayizange yaphuma, angazi ukuthi kuhambe njani, kodwa-ke hhayi into esiyibongelayo ukuthi-ke hhayi liqhubekele siya phambili lingabuyele emuva. Ngazo zonke indlela elikhipha ngazo izindaba, qhubekani liye phambili, emuva kusincedisi kodwa kuya phambili, kuyaphumelela. Yikho selibonwa ngabantu aba-more than 1 million or 500 million all over the world, selilalelwa ngabantu abaningi kakhulu ngendlela elikhipha ngazo iy'ndaba zenu. Ngisengalifanisa labantu ukuthi thina ngama-80s ngama-70s sasivula i-radio Zambia ukuthi uzwe ungaphakathi, ngoba
kwatsho kuthiwa othine nero nemaziri kuberenga nandani ngoba eZimbabwe erotation kwatsho kukhulunywa manga njengoba kusenzakala ka test. Thank you very much. Qhubeka ndiye phambili, hayi lingakhathazeki, ngumuntu osegugile uyazama. Thank you.
Hey Studio 7 njani inkinga ekhona la kulo baba lo bamthi Joseph Chuma lo ayele imtshete ezambu kathi umhlobo bani bena lo baba wena baba Joseph Chuma xoxo emathebuleni asakufuzi xoxo kwa ngale edla amatha akamnanga kwa emashoni asakufuni emathebuleni kanti wani nabantu labulala lokhulu bethu labazali bendlela manje futhi lokheli kuyazi lokho kwinto kwenu ake zama ukuthi lisihloniphe manje kanti ngabantu abanjalo engahloniphi abanye abantu okwaziyo phela ukuhlala ukhuluma amanga every day nguwe ungawona umnanga kwangalothi ladlane kahle kahle into eladliswa ngumgabi ake zama ukuthi ke sigqone ngesidelela le wena mdala wena Joseph Chuma lo gawule wakake zama ukuthi njani sihloniphe singabantu lati njenga kodwa into engifuna ityana ayikho inyoni eyandiza yangahlali uyeza usuku.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ipholisa lesithupha elethweswa icala lokubulala umtshayeli onsundu seqotshiwe. Amanye amapholisa amahlanu wedolobha leMemphis ansundu aqotshwa umsebenzi ngemva kokubulawa kukaTyre Nichols, owatshaywa kabuhlungu ngemva kokumiswa ngamapholisa la emgwaqweni. Ngempelasonto amapholisa ethule imfanekiso kamabonakude etshengisa uNichols etshaywa kabuhlungu ngamapholisa la. Kuvame ukuba ngamapholisa amhlophe atshaya kumbe ukudubula abulala abensundu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Difa wajabhibha ngoDube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubulawa kukaNicholas Babugande kube yinto echiye abantu abaningi bezibuza imibuzo eminingi, ikakhulukazi indlela amapholisa aseMelika aphatha ngayo izimo noma izigameko nxa kungabe kuhlanganisela umuntu omnyama phakathi. Nxa sisikhangela indlela uNicholas abulewe ngayo, indlela elichuku kanjana kutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitholayo amapholisa aseMelika kukhona okutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitshelwayo iloma noma umhlophe noma umnyama. Kodwa ke nxa ukupolice force batshelwa nje ukuthi umuntu omnyama noma abantu thizeni kufanele ukuthi batreatwe indlela elichuku efana nendlela le sibone uNicholas ebulawa ngayo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapholisa eMelika abe lochuku ikakhulu ebantwini abensundu?
Engingakuphinda njalo wabugande ukuthi imfundiso noma ngithi kuma training institutes yabo, ama training institutes yabo noma lama commanders abo abayibo abaphetheyo abamapholisa yibo abavumela izinto ezinje, noma ngithi imfundiso yabo yiyo egxila kakhulu ekuthenini umuntu omnyama uyingozi kakhulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi nxa ungabe mhlambe uhlangana laye atreatwe ngendlela enzima kakhulu ngoba besazi ukuthi umuntu omnyama ilungelo lakhe liphansi kakhulu ilungelo lamakhiwa. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi amapholisa abalokuhlangana lama gun violences lapho abacina khona bedutshulwa, kodwa ke bayakhohlwa ukuthi indlela le iyiyo abenza ngayo bephatha ngayo abantu abamnyama kanje yiwo kugcina kusebenza ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi kungabi lokungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abamnyama labapholisa. Abantu abamnyama bengasathemba amapholisa ngenxa yezigameko ezinje zinalezo zokubulawa kwabantu abamnyama mahlayana. Into ekhona uhulumende waseMelika kufanele ukuthi into efana le gun crime eyiyo edala zonke zina lezi zinto esizibona namhlanje abantu bebulawa mahlayana, ukuthi nxa bengathi control indaba ye gun crime yiyo indlela eza kwenza ukuthi nxa umuntu bembona bengamboni njengesithi esingakhipha umpopo sidubule, kodwa bambone njengomuntu ofanele ukuthi abanjwe aboshwe ayegwetshelwa lelo cala alenzileyo. Kodwa kubona into yokuqala nje ukuthi yingakho ngaso sonke isikhathi ukuthi bona nje amapholisa nxa behlangana lawe into yokuqala nje ukuthi batshengisela ukuthi bafuna ukuthi bakudubule. Kodwa ukubuhlungu kukaNicholas ukuthi kona uye wabulawa engelawo umbopo uye wabulawa engela sikhali esiphetheyo ebulawa ngokutshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu ongakuthi kufanele ukuthi lawo bana lawo abakwenzileyo bana laba uloba ukuthi noma ngabantu abamnyama abakwenzileyo nalo amapolice amahlano akwenzileyo kodwa kufanele ukuthi bahambe behlala lengalo yomthetho njalo noma nxa kuvuma abahambe bayibhadle ijele nemisebenzi yabo ibaphelele ngoba kube isibonelo sokuthi akukhethelekile ukuthi ungubani kodwa nxa ukuthi ulipolisa usebenzisa amandla akho ukuthi uzwise abantu ubuhlungu noma wenze izinto ezingalunganga isiphetho sakho yizo sela leso sokuthi uzahlala lengalo yomthetho.
Lo ke ngumnumzana Difa wajaphi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebilitane esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.